Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali fuga njani zulugandaba hula mgele msagazwe niwe studio 7 ngomvulo mshaziku 15 mbimbito 2021 ngu Chris Gande. Endabe nizetu la mshanje. Izikolo ziyavulwa namuhla ngemva kwenyanga ezimbalwa zivalelwe ubhubhane lwe COVID-19 kodwa kulokwesabela ukuthi lingalumatha njalo leli gciwane ezikolo.
Chris, mina njengomzali njengombeli wesigaba sedete isikolo zivulwe isikhathi esingayisiso.
Inkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu izafihlwa ngolwesithathu kulandela amasiko esiZulu okungcwaba inkosi.
Isilo sikhotheme sizobekwa ngolwesithathu ebusuku. Maye siyofihlwa lapho kuzohamba abantu abesilisa kuphela.
Umhlabeleli olodumo uJays Marabini usethule ingoma yomculo werege.
Ya, umculo werege nje umculo ovele benguthanda vele nje ngikhula ngilalela kakhulu umculo yabo Bob Marley, bo Peter Tosh, you know.
Abahlali besigaba seTexas esachaywa ngungqwaqwane wadabula impompi zamanzi lokhu bethwele nzima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izikolo ziyavulwa namuhla ngemva kwenyanga ezimbalwa zivalelwe ubhubhane lwe COVID-19 kodwa kulokhu kulokwesabela ukuthi igciwane le coronavirus lingalumatha njalo ezikolo. Abanye abazali bakhala ngokuthi njengoba izikolo zingelamithi yokuhlamba abantwana kulakho kubangela ukuthi babambe leli gciwane. Okunye njalo ukukhathaza abazali ukuthi iningi alilamali yokuthi abantwana babhadalele indleko zama-school fees njengoba ilizwe belivaliwe phansi kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus okubangela ukuthi abazali behluleke ukuthola imali. Sixoxele umzali umnumzana Stanley Dorima ongukhansila njalo wedede esigabeni seMathebeleland North.
Chris, mina njengomzali njengombeli wesigaba sedete isikolo zivulwe isikhathi esingayisiso kakhulu sinanzelele ukuthi elizwe laba lomnyaka almost umnyaka abantwana bengahambi esikolo isikolo zivaliwe le lockdown ngenxa ye COVID-19 yona le. So akula misebenzi kade yenziwa, akula muntu kade ehamba emsebenzini, akula abantu kade behamba-hamba nxa kungela ama-movements abantu akula mali elizweni lingaba liphilizwe kuya kungela mali. Ukuhamba-hamba kwabantu kuyayenzisa ukuthi abantu babe leminye imisebenzi abayenzayo kulokhunye kuyabe kuyenzakala behind the scenes okuyenzakala ukuthi abantu babe le mali okwakathesi kunje. So abantu kade bengahambi abantu kade bezisalele ezindlini zabo imali kaziko akula lapho bazathola khona imali.
Yona iyimalini okumele bayibhadale abantwana besikolo njalo ungasitshela ukuthi bazakwenelisa yini
ukubhadala ama fees ayachiyana lesikolo. Indleko zangkhona ziyabe zichiyene abe primary nyananzelela esinye isikolo seprimary sesigabeni sami lapha edede iSt Francis bavumelana ukuthi abazali bebhadale $20 per term in US dollars. Kwesecondary silete tema secondary school baye bebhadala 40 US ngase sinjela kuma Zimbabwean currency iyabe si close to 4,000 RTGs. Kunzima ukuthi abazali bethole imali yona le. Yona idethi ngokwayo ngikhangizwe ukuthi ayila industry eyilayo industry kade ikhona idethi nge-tourism. I-tourism yangona le lockdown le inke ngakhuluma ngayo kade kungela makhiwa ahamba ebuya elizweni kumbe ehamba kweliphi ilizwe. So kuzaba nzima abazali ukuthi bethole imali. Kulolunye uluhlelo lukahulumende lokho olwe-BIM abaso bantwana bonke abanelisayo ukuthi bangene ku-BIM.
Manje njengabazali kade lisithi kwenziweni
Ah, njengabazali kathi sicangela ukuthi uhulumende engcenye engakhulumisana nje with the necessary stakeholders sibone ukuthi kungayenziwa njani ku-ease that situation yokuswelakala kwemali yokuthi abazali beyenelise ukubhadala i-fees. Kungayenzakala nesingisi esibiza sithi ama-payment plans. Engcenye siyoceda inyanga kumbe inyanga eyi-1 kumbe inyanga ezimbili engxenye kuyabe sekulomunye umbono ongcono but khuluma iqiniso umumumuvi abazali kabala mali ilizwe alila mali indawo yami ayila mali kuwomile.
Umnumzana Stanley Dorima ngumzali njalo engukansila wedede esigabeni seMathebeleland North ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le edede. Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kuthi abalitshumi lantathu 13 bathelelwa igcikwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose ikhulu 94 abasesibhedlela kodwa akula ngisho loyedwa ogulela ukufa. Sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 34,043 asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Lokhu sikudaba lokuvalwa kwezikolo. Siphinde saxoxa lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS unkosazana Melissa Chingwanangwana othi amatitshala lawo awahlalisekanga ngokuvulwa kwezikolo.
Thina njengababalisi ukuvula kwezikolo ngesiphangiphangi akusiphathanga kahle ngoba kunje asilamali. Sikhangelelwe ukuthi ngumvulozayo sibe sisemaklasini sifundisa kodwa imali esiyiholayo yenelisi ukuthi sigade sihambe emsebenzini sithenge ukudla sithenge nje izigqoko zokuthi sigqoke lathi sihambe singabantu abakhanya emsebenzini. Kunje imali esiyiholile ngenyanga ephelileyo yavele yaphela singathenganga lutho. Kumele sibhadalele abantwana ama-school fees lathi silabantwana abafundayo kodwa yenelisi imali yakhona. So ukuthi sivule izikolo asithabanga thina njengababalisi ngoba sikhalela ukuthi uhulumende asizwe laye akasilalele izikhalazo zethu asinike imali ethengayo.
Saxoxa labanye abazali abathi bona bayesabela ukuthi ukubuyela kwabantwana esikolo kungenza ukuthi udaba lwegciwane le-coronavirus luqale njalo ngoba abantwana bazaba sebethelelana njalo bethelela labazali babo.
Izikhalazo zabazali ziyazwisiseka kakhulu ngoba nxa sikhangele kunje izikolo ziyavulwa ngomvulo ababalisi labantwana bahlulwanga ukuthi balegciwane le-COVID-19. Siyabuyela nje emaklasini asikwazi ukuthi silalo yini abantwana bazabuya bazasiphathela kumbe sizakhelelana kumbe kuzayenzakalani asikwazi. So ukuqakathekile okumele kuyenzakale ukuthi sihlolwe nabantwana labo behlolwe singakabuyeli emaklasini kodwa sesibuyela nje kunjalo. Njalo izikhalazo zabazali ziyezwakala ngoba ungakhala izikole eziningi ezisemaphandleni ziyaswela azilazinto ezokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Izikole eziningi ziyaswela zilamali zokuthenga izinto ezingasiza ukuthi igcikwane lingamemetheki. Akula manzi, amaklasi malutshwane, abantwana baminyeni. So ukuthi abazali besithi hayi siyesaba ukuthi igcikwane lizamemetheka kuyezwakala sivili. Njalo thina njengababalisi sikhala labo ngoba lathi singabazali, lathi yithi sabe sitshona labantwana esikolo, yithi sabe sikhangela abantwana kusukisela ekuseni ilanga lize liyetshona. So sikhangelela ukuthi uhulumende akhangelisise khonokho abe lendlela yokuthi singakabuyeli emaklasini kube lokuhlolwa kwababalisi labantwana.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Siyamazulu uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu izafihlwa ngolwesithathu kwaNongoma kulandela amasiko esiZulu okungcwaba inkosi. phansi kwesiko leli uZulu kamelanga aziswe ukuthi inkosi ifihlwa nini njalo ngapi osokudala imibuzo yokuthi pho isilo asincwatshwanga kudala na sixoxele sizukulwane senkosi umzilikazi umnumzana Abel Khumalo othi inkosi izafihlwa ngolwesithathu
isilo sikhotheme sizobekwa ngolwesithathu ebusuku mayesiyofihlwa lapho kuzohamba abantu abangabesilisa kuphela kulisiko lesizulu isizulu siyisinguni usiko lesinguni ufihlwa ngabantu besilisa kuphela ebusuku so yiba bazothatha umzimba wakhe ngolwesithathu ebusuku bayofihla lapha bayofihla khona
bakhona yini abavela eZimbabwe osuzwile ukuthi baza yafika kwaNongoma ukuyafihla inkosi
angezwa ngababuya kithi kumthwakazi abazoya khona ekufihlweni kwenkosi kodwa engimaziyo ozoya khona isilo sakithi isilo sakwamthwakazi inkosi uvulelani njubelo bhengula Khumalo nguye ozohamba ababuya ngale ekhaya angazi kusho ukuthi bazomelwa yisu isilo sakithi
abavela eZimbabwe bathini bona ngokukhothama kwenkosi
yebo abeZimbabwe nama mixed feelings ngakhumbula ukuthi kuke kwaba ne-xenophobia kwakungathi yena nguye owayethe abantu bokuza kufanele babuyele emazweni abo kodwa thina esike saya kuye esimaziyo ube nesifiso sokuthi indaba yakithi special komthwakazi ixazululwe wayekhumbula indaba yombhuqazwe waye interested ngayo kakhulu ube nokuthanda ukuthi ajoke athi khona umzilikazi wahamba nenkomo zethu siyazifuna iinkomo zethu ube ngumntu olungileyo yikuthi nje abantu babengamazi besizwa ezinye izinto abazizwela kude kodwa thina esake saya kuye savakasha khona ubekhuluma nje ethi uyafisa ukuthi ngabe isizwe sakithi siyakhululeka siphathwe njengabanye abantu ngoba abantu bakithi bagcwele ezizweni abala kuthula bahlupheka kwamanye amazwe kodwa sinayo indawo yethu esayishilwa ngumzilikazi so kunama mixed feelings abanye bathi ube ngumuntu omubi ngale ndaba ukuthi kuthiwa wakhoza i-xenophobia yethi ayibantwini bakithi obehlala ekukhuluma nje masivakasha sekhona lokuthi uyafisa ukuthi ngabe siyakhululeka nathi sibe ngabantu sibe nesithunzi njengabantu bakomthwakazi
umnumzana Abel Khumalo isesizukulwane senkosi umzilikazi ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje lesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezim live libika ukuba umnumzana Munyaradzi Makore olomntwana owabulawa waqunywa ikhanda nyakenye wacilibezelwa ngumakhelwane wakhe owambhadalisa imali enengi esithi uzamdingela imota yokuya eMalawi uyadinga usiwalu ozamphathisa ukudinga ikhanda lendodana yakhe elilokhu lingakatholakali. Iphephandaba lakwele South Africa ele Rappaport libikwa ukuba indodana kamnumzana Jacob Zuma wayengumongameli walelo lizwe uDuduzane uzancintisa isikhundla sokuba ngumkhokheli webandla le-ANC lokuba ngumongameli welizwe. Okwamanje sengilishiya ezandleni zenu lila balaleli bethu umbiko elisethulele yona nge-WhatsApp.
Siyabonga salibonani lonke balandeli beStudio 7 dani basakaza iStudio 7 siyabonga ngiyabonga lami ukungena kuhlelo lapha ngiyacela ukuba abantu kabahlatshwe leyo injection andanti bafuna ukuphila pho nxa ungasahlatshwa leyo injection usufunani selilokho lidinga okuningi lokho okuningi elikudinga lidinga lina litshela ukuthi nana ngumuthi hlatshwa nini sebehlatshiwe abantu amanye amazwe bayahlatshwa lina alisafuni kuchacho. Sedi tiungu chilize lichelo, lichelo enjani, nga upu mshogo kuchelo. Chacho anini kupela lizi tulielu msindo. Nipile, wenze lukuchili seve, ikovet le, ekona emshabeni, le lizwe, le enu le Zimbabwe. Nengi, baya fabani, lani liafisu kufa, zamani wenza njenga lo, wenze lukuchi lani lize lipepe, liwe ngabantu, lani kwa banya bantu, nyabongu.
Salva nani, kutijia seven. Edilo okhulumayo ngikhona lapha eGoli kwele Johannesburg. Ngisacela nje ukuphikisana nomama lo ongenile lapha ebekhulumela imbokodo yaseZimbabwe ehlala kwele South Africa ethi basaba ukuyovula amacala okuhlukunyezwa, basaba nokuya emapholisini or ukubosa onhlala kahle ngoba bafika bebuzwa amaphepha. Eqinisweni angaze ngibone kusenzeka lokho. Akekho umuntu obuzwa iphepha uma esiyovula ikhezi. Ngisho nje noba ngakuthiwa mhlawumbe ufuna ukuyovulela indoda yakhe maintenance, child maintenance, awubuzwa phepha as long uhlala la eSouth Africa. Ngiyaqala ukuyizwa leyo nto leyo. Ngisacela ukuthi uma nga uqinisekile unawo ama-victims alabo bantu aye to the nearest police station ayozibika ukuthi ubani, nabo abantu bayalela ukuvula amacala okuhlukunyezwa ngoba kufuneka amaphepha. Ngisacela mpela nje uma enabo labo ubufakazi ezama ukukwenza lokho ngoba ayenzeki leyo nto. Ngisho ungenayo yona i-passport, ungenayo i-birth certificate, e-police station muya uyovula icala balithathela phezulu kakhulu. So angazi yena ukuthi labo abantu ngabahlala kuyiphi iside yeSouth Africa. Eqinisweni angazi ngikuzwe kuthiwa kuyenzeka lokho. Ngisacela mpela uma ngakwenzeka angiprove wrong, aye police station ayoprove ukuthi bayalile bafuna amaphepha, ngizombelieva. Kodwa beside lokho hayi cha, awukho umthetho osho lokho, futhi angazi ngibone kusenzeka. Baningi abantu esengibasizile benganawo amaphepha, benganalutho, belithola usizo epolice station.
Injani basakazi baka Studio 7 ngikhuthe Kentaba Zinduna. Ilanga lokujabulela ilanga labomama leli. Kithe Zimbabwe kalisho lutho ngoba bayahlukuluzwa. Khale sikhuluma nje omunye umama onjengoThabita Khumalo usesibhedlela wehlelwe inkemenkeme yendaba. Lokhu okwenzakele kuThabita Khumalo kwezombusazwe kanye kuyakhanya. Amale cacha lakho neZimbabwe, igovernment yamale cacha iphendukela abantu yaba yinkukhu edla amaqanda. Kuyabonakala izenzo zayo kancane kancane ebantwini besenza becachile. Iqiniso khona ukuthi lokhu kutsha kukaThabita Khumalo lokuthathelwa nje izinto kuwezombusazwe lokhu ayisiwo masela lawa. Sihlezi sikhala ngabanye abahlezi befalile bebanjiwe nsuku zonke bebanjelwe amacala angekho. Isikhathi sokudemonstrator sikhona uConstitution kodwa eZimbabwe kasivunyelwa. Abantu beZimbabwe sebethathelwe ilungelo labo, lafakwa emuntwini oyedwa nabangani bakhe. Wenzangani ithina asilaliswe ilizwe ngelakhe lalabo abusana abadlalabo. Akulandaba bahlukumeze nomama kodwa kuzalunga kwenye imini.
Ngibingelele abas Abasakazi bethu beStudio 7, ngibingelele umthwakazi omuhle. Nginokhulumayo ngikhuluma ngikwele South Africa. Isicelo sami uba nga olalele inkokheli mazilalele leli lizwi. Ngikhumbulela ikusasa le ukuthi ma umuntu angabe siyahlala phansi esebuyele ekhaya, besicela uhulumende ukuthi basizame ngendawo esizabe sizikhokhela ngenyanga ngenyanga, ukwenzela ukuthi ma amandla esephelile senelise ukuthi ma sesibuyele ekhaya ube le ndawo ozofikela kuyo, ube le nto ebambekayo ozobunayo ma ufika ekhaya. Yebo.
Sanibonani basakazi abahle. Yebo. Siyabonga. Indlela elisakaza ngayo inhle kakhulu. Umoya ongaphezulu. Into engithanda ukuba ngijoyele eyokuthi abantu bangathi indaba yeground. Indaba yeground liyana isizwe sibuhlungu thina abantu esindebele. So umunye umuntu sengayithatha ayibone njengento encane elula. Yona le ndaba one day izavusa impi yabantu uma bengayinanzeleli. Futhi ngigcizelele ngithi one day izavusa impi, impi sibili abantu uma bengayinanzeleli. Asinanzeleleni yona lana impimbi kakufuthi esoziphele. Uma bengaze bethina esoziphele lana izahlala ikufona, noma ngaze benze izahlala ikufona kuze kube sephelele. Salibonani basakaza abahle. Hayi, ngiyezwa sibili indlela lesakaza ngayo iyasijabulisa kakhulu masilalele izindaba zenu. Hayi, sizilohlonze ngempela, ziyajabulisa. Mina ke ngithanda ukuba ngichaze okunye la. Njalo ngikhuthaza abantu bakithi mandebele ngoba abantu bakithi lingatatazeli liyele lalo. Ibandla elikhona omthakazi imthakazi Republic Party ilo lodwa ibandla elizaletha inguquko. Okukhona lokhu konke sikubonayo lokhu akungeke kusincede ngalokhu. angiluzibona abakhokheli bakhona ngabakhokheli abangisibo abantu bakamthakathi unganceda umuntu ongaswakini ngayiphindlela asizameni bantu bakithi uba sizameni uba sihambe naleli bathi sizabona okuhle nokukhulu okuzasijabulisa phambili yilo lodi bandla elizasincedisa ngiyabonga bantu bakithi ngithemba iza kwenze njalo esiboneni ukuba singazenzela kanjani empilweni zethu singalindi singabe ngokukhamisa nithele siyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwenze Melika, abahlali besigaba seTexas esatshaywa ngungqwaqwane owadabula impompi zamanzi lokhu bethwele nzima ngoba amankampani ama-insurance ayala ukubhadalela lumonakalo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leHouston eTexas umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, umumo kulezi ndlu eziningi sibili ezonakalayo ngomqandulo kubonakala sibili ukuthi izindlu lama-business amaningi achaywa sibili. Lathi nje kunapa saba lakho ukuthi impumpi zichaywe, zifreeze, zidubuke, zichitha amanzi after sekwenzakele lokho. Umqando wakhona ukuthi wasuka waba mkhulu kakhulu ungananzelelwanga, ungalindelwanga lapha endaweni enjenge-Texas. Ngoba e-Texas i-state esichisayo asizo state esilomqando. So kwatholakala ukuthi impompi eziningi ziyabe zingavikelwanga lokho kokuthi kuvikelwe umqando. Lo mhlobo wazo asiwo mhlobo wempompi ezimelana lomqando. So kwalimala sibili izindlu eziningi. Boneka hayi thina kuzange kusithambisele indlu, kwadubuka phandle kwaba izimpompi zamanzi phandle.
Manje yibo bonke na abazayenelisa ukuthi balungisise izindlu zabo? Njalo ngasitshela ukuthi labo abazehluleka bazancediswa yini nguhulumende?
Abaningi abasoze banelise lapha eTexas ngoba wakhuluma lalaba abama-insurance ikakhulu kulaba abantu abaphansi akungasikho ukuthi ngama-insurances la awama-businesses aphezulu. Abantu kazana ama-insurances ahle athi awula yo insurance ye-flooding, awula yo insurance ye-foundation nxa kuyikuthi kudubuka impompi ngaphansi kwezindlu. Bahle bathi akula insurance enjalo. So ke abasoze banelise abaningi ngaphandle kokuthi bayazama nje abantu lapha nalapha bezilungisela, bezithengela, befaka mbijana mbijana. Kodwa ke okungathi nguzwa kuhle yikuthi ama-insurances kakhavi ngoba bekungayisiyonto eyayikhangelelwe ukuthi ingenzakala. Bandise ukukhava umoya, ama-hurricane, izinto zolezo ezijayeleke eTexas. Kodwa ke lokho ukuthi impompi ziza freeze, hayi, babengelakho, abalakho kulist ye-coverage yakhona. Bayaqondisa abantu ukuthi ba-apply kulokhu kuthiwa yi-FEMA, we-federal government. Angingazi-ke lokho lakho angithi kuzithathela isikhathi sakho. Kodwa ke abantu babe befuna ukuthi balungiselwe khonapho khonapho. Yiwumumo wakhona olapha eTexas.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leHouston eTexas ngapha kwele Melika. UJays Maravini usethule ingoma eyomculo wereggae. Kesizwe ingxoxo esiyenze lo Maravini.
Umuntu wase-Africa, you know,
salbonani salbonani lonke salbonani lonke emsakazweni omkhulu. Ye ngujesu marabini lo. Ya umculo wereggae nje umculo ovele benguthanda vele nje ngikhula ngikhula ngilalela kakhulu umculo yabo Bob Marley abo Peter Tosh you know. Ya umculo nje onguthandayo umculo ohlanganisa umhlaba ndawonye njalo uthandwa ngonke umuntu omncane omdala uyawuthanda lo mculo umculo ole message umculo oyakhaya umculo othandwa ngabantu kakhulu umhlaba wonke.
Yo yengoma yakho iyakholisisa sibili ungasitshela ukuthi uyihlanganise njani njalo ngobani abanye abaku video le
i video isezingile liphezulu kakhulu isezingile liphezulu kakhulu sizama ukuthi konke sikwenzayo sifake amandla njalo sitshengise ubuchwepheshi ukuthi izinto siyakwazi ukuthi sizenze okusalayo sifisa abalaleli abalandeli basekele ngoba sibenzela izinto ezinhle ya sibenzela laba group amaningi lapho anjabo khaya arts anjengabo bolamba Alexander Pinsley omzo 7 lapho yoba direct video kutsa ichikomo uyo ofilimi leyo lo Ras. So this is a very good video, also a different style altogether, and ngiyithanda kakhulu labantu bayithanda kakhulu ngendlela emangasayo njoba namhlanje siyilonjile nje bayithanda kakhulu ama message engiwathola yamangalisa kakhulu kakhulu. So hayi ngiyajabula ukuthi i approach yami ku reggae abantu bahle bevele bayithanda. So ya ngiyathanda ukubonga kakhulu wonke umuntu osekela uJay-Z Marabini lapha khona ukuthi uJay-Z Marabini umculo ongachula noma uphi umculo ya. So nansi reggae umdumo wamakhosi liwuthande. Usekele lihambe ku Facebook lihambe ku YouTube li like page li subscribe ikoqakathekileyo lokho esikuzayo namhlanje lati kuze sikwazi ukuthi sithuthuke siphakame sibe siqhubeka silenzela umculo omnandi. Ngiyabonga kakhulu.
Usuhle waguqula yini umculo wakho usuzahle uhlale utshaya irege na kumbe uzabuyela kumculo wakho abantu abakwazi ngawo?
Ya irege umculo engicabanga ukuthi ngizaqhubeka ngiwenza kodwa umculo kade vele ngiwenza soze ngiyekele futhi ukuwenza ngoba ulabalandeli bawo lawo. Kodwa ke lapha ku-reggae ngizama ukuthi ngingene ngifinyelele ku-international market ku-international scene lapho umculo ozahamba ungaculeli abantu beZimbabwe bekhaya kuphela uculele labantu base-Africa uculele labantu bonke nje emhlabeni onke jikelele. Yinjongo yalo umculo ukuthi ngifuna ukungena ngawo ngifinyelele endaweni eziningi zomhlaba. So ngakho ke abantu udinga umculo waseZimbabwe bawudinga umculo wakithi ngakho ke sizama ukuthi sufake. So irege le irege etshiyeneyo engiyenza ngendlela yami njengo Jay-Z Marabini ya so yes I'm so excited abantu ngoke ngivuse ukuthi abantu abasekelele umculo lo mculo lo kade vele ngiwenza nzayenza le album yakhona xa vele uhamba kahle nzabe nisenza irege mphinde ngenze leyo umculo owesinti kade vele ngiwenza.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Izikolo ziyavulwa namhlanje ngemva kwenyanga ezimbalwa zivalelwe ubhubhane lwe-COVID-19 kodwa lokhu kulokwesabela ukuthi igciwane le-coronavirus lingalumatha njalo. Inkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini kabhekwe uZulu izafihlwa ngolwesithathu kulandelwa amasiko esiZulu okungcwaba inkosi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.